yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo labalaleli kunye lababukeli indawo yonke.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizakhangela encwadini yomthumayeli isahluko sesithathu ivesi ngelesithumi lesikhombisa iDivesi 3 ngesilungu verse 17 ithi le ivesi, ngathi enhlizweni yami uNkulunkulu uzawubahlulela bonke abalungileyo nabakhohlakeleyo ngokubana kuzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo sakho konke ngitsho ngakunye nakunye. Indaba leke iyasikhumbuza, ngithe sikhumbuza nanamhlanje ngokuphakatheka kwelothwa isikhathi, ngobana akula muntu owake wenza ulutho engelasikhathi. Singaba silutshwane, singaba siningi, kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi, kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu. Lapha yinkosi uSolomoni ekhuluma ngokuthi wathi enhlizweni yakhe sekhangele abantu, wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi, wananzelela ukuthi hhayi, ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu, kulabantu abalungileyo, kulabantu abakhohlakeleyo. Kodwa kokuhlala yikuthi bobabili laba abalungileyo labakhohlakeleyo uNkulunkulu uza kubahlulela ngemisebenzi abayenza besaphila. Yinto eqakathekileyo leyo. Kakuswelakali ukuthi kube ngumfundi weBhayibhile, akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize. Leli liqiniso elingaviwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo, bakhona abantu abangalunganga, abakhohlakeleyo. Njalo ekugcineni kwako konke isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula. Okukhula isiko kwedlula kwabo emhlabeni, okukhulu lokhu abakwenzayo besaphila. Inkosi uSolomoni yakubona khonokho, yakunanzelela ubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu. Into enhle yikuthi uNkulunkulu kakukhetheli ukuthi ube ngolungileyo mbowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena. UNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni, wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Khathesi kutsho ukuthi uyaphila ngesikhathi ulaso. UNkulunkulu wakubeka-ke emhlabeni, wakutshengisa indlela enhle yokuphila, ngobana into enhle iyaziwa yinhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo nelungileyo uyayifunda, uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomoni uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti le nto ekhohlakeleyo uyazikhethela, ungaziwathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho ungakaziwa ngomunye umuntu, uyakwazi wena lawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi kumbe uyalikholwa umba walikholwa, kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo nguyena lwana owenza izinto ezamukeleka akhona kuNkulunkulu kuphela, kodwa le mhlabeni esaphila. Sasizameni ukulunga, singazisayikela silahlekelwe indlela, ngoba elinye ilanga sizawaphendulela amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitsho labo babamkhulu, okhokho endulo leBhayibheli lingakafiki, babesazi ukuthi umuntu owumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe, ungela nhliziyo embi, ungela lunya, ungacindezela abanye, ungela nhliziyo yokubulala, ungela nhliziyo yokuthakathi, kodwa ule nhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. uNkulunkulu abelata silondoloza sinike inhliziyo zokulunga ezokuqonda, sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga, silungile sikhohlakele, imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele baba Thixo ngile, sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle, inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe, ziphakamise umphakathi. Kanti seza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi, ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlule emhlabeni sithiye amagama amahle lezulwini kulosi zisamukele, zisithokozele, usiqondise, usilondoloze, silamandla zibonga ngaphakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.